leyo kuthiwa yinsindaba phendula abadala kwaba besithi khona icala lemvula ingube lingeni. Laba bantu sebephelelwe, so sebedinga ngezindlela zonke zokuthi basihlukulise ukwenzela ukuthi senze intando yabo. And njalo bayakwazi ukuthi khathesi phandle lapha abantu bazonde bayaphuphuma, bayakwazi ukuthi abantu ngavele kuthiwe asambeni akufela kwabo kuhle. So asebekwenza sebefuna ukuthi basigcobe ukuthi laba bafana abachaya abantu ngamabhemba bebulala bavele ibandleni lethu. Kambe bakethi anifikuyeli izulu bethi lesiphangano khathesi la yaqalisa isenze yoyoyoy bengababo babaphika babaphika okuna kabaze babavuma. Yindlela yezani yokwethusela abantu laba abantu abathiwa ngamashikudi laba, umsebenzi wezani ngoba nxa kuyukuthi ngakuthiwa ngabethu and asikezwa lo yedwa kuthiwa useke wabotshwa ngathi ababotshiwe kuphela khona futhi bafake izankosi sibabone sebesema-police station ukuthi babotshiwe bangenile jela sikwazi sebephele izani yini kuthiwa libandlethe liphelile ngoba abakwazi ukuthi benzeni ngodubo lwakuleli lizwe. Njalo bayakwazi ukuthi thina njengebandla lembizi yithi esingaguqula olukuleli lizwe.
Ukhona kuvelele ngapi kahle kahle ukuthi ebathi amashurugu ilanga webandla le-MDC?
Hayi, abantu abangakuphendula Ntunga yibo ngoba lathi sethukile ngoba sizwe ngamahungahunga ekuseni lapha kuthiwa bazabuya. So vele belathi besivele sesikuzwile sesesibamelele. So ukuthi vele kuvele ngaphi, but lapho kuvela khona bazama ukutshintsha umqondo kaZulu ukuthi uZulu abe sethiyana lokuthi amashulubhi kawasiwe ezani ngawethu ukwenzela ukuthi bake baphefumule ngoba kabaphefumuli. Bakithi sizalwane zaseZimbabwe, thina njengebandla le-MDC asinamsebenzi lokuchaya nalani ngoba uhulumende yini. Umsebenzi wethu ukuthi siguqile impilakahle yenu kuphela.
Izikhali ekade besithi bayazidinga ezigoqela imbemba lokunye, lilezikhali yini?
Asila sona kuthiwa isikhali, bangenile baguduza kusukela ku-ground floor bayafika ku-60 floor baphuma bele insizanje.